Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesithathu mhlaka 25 Mpandula 2019 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Okokuqala bathi uPeter lo kathunjwanga wazibalekela wazihambela kwathiwa ye kade sebenzisa ikhokheshi yakhe ye waya kuma-onit ye kwathinthini belokhu bezitshela izitori ezingapheliwe khathesi sebesitshela ukuthi kabasamvumeli ukuthi ahambe kuyawalatsha nje.
Abantu abaningi baveze ukukhathazeka ngokungananzwa kwesinqumo somthethwandaba we-High Court sokulaya amapholisa ukungavimbi uDr. Peter Makombeyi ukuya kwele South Africa ukuya kwelatshwa.
Kufuze zikhutshwe ukuthi sibone ukuthi okay, iqiniso lalisithi izijeziso selisenzani kathesi, azisekho izijeziso leziyana. Mfuna mina bekhuphe ukuthi abantu bebone ukuthi hhayi asozijeziso.
Umongameli Emerson Mnangagwa uza kwethula amazwi akhe emhlanganweni omkhulu owe-United Nations General Assembly namhla lapho akhangelelwe ukukhuluma ngezezijeziso zenotho ezethulelwa eleZimbabwe. Abakhubazekileyo abangizwa endlebeni lamhlanje babuthane eHarare benanza ilanga lolimi lokukhulumisana kusetshenziswa izandla, i-sign language. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi baveze ukukhathazeka ngokungananzi isinqumo somthethwandaba we-High Court sokulaya amapholisa ukungavimbi uDr. Peter Makombeyi ukuya kwele South Africa ukuya kwelatshwa okwamehlelayo lapho ethunjwe okwensuku ezinhlanu. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UDokotela Peter Makombeyi ubikwa lokhu esesibhedlela se-Avenues eHarare lapho ayelatshwa khona ngemva kokuba amapholisa emvimbe ukugada indizamtshina esilindweni seRobert Mugabe International Airport ukuze aye kwele South Africa. Izolo uMakombeyi ubikwa ehlukuluzwe ngomunye okade ezithi ulipholisa ongabethwanga ngegama esibhedlela. Lolu daba ubikwa esukele uMakombeyi ngenqindi wamlimaza ingalo phambi kwamagqweda akhe loyise. Izihlakalo zayizolo zenze kwabuyela emthathandaba namhlanje amagqweda kaMakombeyi edinga ukuba avunyelwe ukuya kwelatsha lapho afuna khona. Ingcwethi ecubile ngenza umbusazi womnumzana Charles Nyoni usole kakhulu amapholisa esithi akahloniphi umthethandaba we-High Court.
Kanti mhlawumbe nxa uhulumende engasalandeli lokho okukhulunywayo ngekhothi enjangayo efana ne-High Court, kutshoni nje bazama ukusitshengisa ukuthi vele kabalandi lo mthetho njalo kabawulandeli. Okokuqala bathi uPeter lo kathunjwanga wazibalekela wazihambela kwathiwa ye kade sebenzisa ikhokheshi yakhe ye waya kuma-onit ye kwathinthini belokhu bezitshela izitori ezingapheliwe khathesi sebesitshela ukuthi kabasamvumeli ukuthi ahambe kuyawalatsha nje. So kutshengisa ukuthi vele kuyini abazamayo ukuvimba njalo kuyini abazamayo ukuvala ukuthi kungayibonakala ngabodokotela e-South Africa, ngoba sonke siyazi ukuthi into abamhlabayo zona zangena emzimbeni wakhe, zangena egazini lakhe, zingahamba ziyabonakala ngabodokotela nje.
Ingcwethi kwezombusazi uMnumzana Chenizani Ntungagwa yena uthi lokhu sokutshengisela ukuphelelwa ngamacebo osekusenziwa nguhulumeni.
Udaba lukaDr. Makombeyi ludaba oluhlungu sowatholakala, kodwa kathesi kukhanya bayamalisa khona ukuthi ebethole isizwe selatshwa. Mina ukubona kwami sokutshengisela ukuthi uhulumende lo usephelelwa, usekhona ukuthi eqedise izizalwane zeZimbabwe.
Omunye lulamalungelo oluntu umlungisi Mafela uthi amapholisa kufanele abe yiwo alondoloza umthetho ashiwephula.
Kubana beyale bephikisane lwesinqumo somthethwandaba we-High Court kuyadanisa kakhulu, ngoba sikhangelele ukubana amapholisa ngama-law enforcement agents abasebenza labo emthethwandaba. Nxa njalo sokusenzakala kanje ukubana bengalandeli izinqumo zomthethwandaba kuyinto edanisa kakhulu, njalo lokhu kutshengisa ukubana siphila elizweni okungalandelwa khona imithetho, kuyinto njengisela uhulumende ukuthi ngukhulumende wesiqoqodo ongalandeli umthetho.
Uhulumende yena lokho eqina ngelokuthi uMagumbe khulekile ukuya lapho afuna ukwelatshwa khona. Umphathi Ntambozo ukuthula kwembiko unkosikazi Monica Mtsonga uthi amapolisa akhona ukuvikela uMagumbe hatshi ukuthi amvimbe ukuya kwele-South Africa. Uqhubeke ethi kulamadoda alitshumi nanhlanu 15 abuye izolo efuna ukumthatha esibhedlela lapho amapolisa abuye avikela uMagumbe esalisa labantu ukuthi bamthathe.
The government would like to assure the nation that Dr. Magombeyi is not being held against his will. Once the police are satisfied that his personal security is guaranteed, government will ensure that Dr. Magombeyi is free to travel to a place of his choice without hindrance.
Inengilithi lokhu kuveza ukuba uhulumende usebenzisa umthetho lapho afuna khona, aphinda wephule lapho abona ngani awuvumelani lezifiso zakhe. Abalela amalungelo oluntu bathi lokhu kuyingozi enkulu ekulondolezeni kwelungelo loluntu elizweni. Umahluli womthethandaba we-High Court uJustice George Chiweshe walise intatheli izindaba ukuthi zingene edale lapho usikhomishwa amapholisa uGodwin Matanga abezama khona ukuguqula isinqumo esethule nguJustice Happias Show esalela amapholisa ukuvimba uMagumbe ukuya kwele-South Africa ukuya kwelatshwa. Igqwetha elilela amalungelo oluntu uBeatrice Mthethwa walelwe imizamo yakhe yokuvunyelwa ukungena kwale zintatheli izindaba ukuthi ziyelaleya lolu daba luthethwa. Nimele Studio 7 ngiseharare, ngingukipson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula amazwi akhe emhlanganweni omkhulu wenhlanganiso yamazwe omhlaba we-United Nations General Assembly namhlanje, lapho wakhangelelwe ukusola khona izitshezizo zenotho athi ziphazamisa inhlelo zikahulumende wakhe. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba ese-United Nations esikolweni khona ngale e-New York.
Umongameli Mnangagwa uza khuluma emini yantambama namuhla, njalo iningi lithi limbona ephatha udaba lwezitsheziso ezetheswa amalunga e-ZANU-PF lokuzama ukuhuga abatshali bezimali ukuthi bazevula amabhizimusi yabo eZimbabwe. Kodwa ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zithi kaziboni izijeziso lezi zisuswa ngamazwe afana leMelika lomanyano we-European Union ngoba uhulumende kaMnangagwa eqhubeka ngokwephula amalungelo. Bathi umzekeliso osobala ngokadokotela Peter Magombeyi, yena othunjwe wahlukuluzwa njalo osevinjwa ngamapholisa ukuthi aphume eZimbabwe aye kwelatshwa kwele-South Africa. Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Nkosi Ndebele uthi lanxa efuna izijeziso zesulwe kaboni iMelika lamanye amazwe bekwenza lokhu ngoba kukuningi okubi okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Mina my take on izijeziso ukuthi kufuze zikhutshwe ukuthi sibone ukuthi okay, iqiniso lalisithi izijeziso selisenzani kathesi, azisekho izijeziso leziyana. Mfuna mina bekhuphe ukuthi abantu bebone ukuthi hhayi asozi izijeziso, ngabantu laba abangakwanisiyo ukubusa ilizwe bakwazi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe uMnumzana Jabu Moyo laye uthi umbuso weZimbabwe omubi yiwo owenza izijeziso ziqhubeke zikhona.
Izijeziso lezi ezeMelika laboBritain angiziboni zikhitshwa ngokubana uMnangagwa lohulumende wakhe sebehlulekile iminyaka lembili edlule bebusa ukuthi ube ngcono kulalokho okwakusenziwa ngumgabe.
Umoyo uthi umbuso kaMnangagwa ukhanya ungachiyananga lokamuyi uMnumzana Robert Mugabe.
Abantu basebengathi bayalala bethi kumbe kuzaba ngcono ngoMnangagwa, bekhohlwa ukuthi uMnangagwa ungathi ngumntaka Mugabe ngoba iminyaka bebonke ngokutsho kwakhe ingamachumi amahlanu lane.
Kodwa isiphathamandla seZANU-PF eMelika uMnumzana Frank Guni uyakulandula lokhu esithi uMnangagwa wehlukene kakhulu lomgabe. Lo ngumnyaka wesivili uMnangagwa ekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly njengomongameli weZimbabwe ngemva kokuhluthunela uMgabe intambo zombuso exaswe libutho. Ngimele iStudio 7 ngise-United Nations eNew York, yimi uNtungamile Nkomo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Abakhubazekileyo abengezwa endlebeni babuthanela namhlanje eHarare benanza ilanga lolimi lokukhulumisana kusetshenziswa izandla i-sign language ngenhloso yokubacebisana indlela zokwehlisa inkinga ababhekana lazo empilweni. Intethele izindaba yethu ye-Studio 7 uMarky Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Umbuthano lo uqoqwe ngenhlanganiso ye-Deaf Zimbabwe wenziwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuthuthukisa lokukhulumisana nge-sign language njengelungelo loluntu ethi Sign Language Rights for All. Umgcinihlalo wekhomishini ebona ngezelungelo loluntu e-National Peace and Reconciliation Commission, u-retired Justice Selu Masolenare, uthi basekela ngokugcwele ukuthuthukiswa lokulwelwa kwamalungelo oluntu anje.
Ikoge uzi program yethu hlanganisa le Midland State University ukuze bafundiswe kakhulukazi laba bantu abasuka baba phakathi lobunzima okwenza ukuthi amalungelo abo angazwaphathwa kakuhle esithi ngesikhiwa ngama victims ukuze uma bekhuluma ngolimi lwabo bakhululekile ukuthi basitshele ukuthi kwasuka kwenzakala njani, kwahamba njani, kusenzela ukuthi labo bakhululeke.
Uthi kunje sebebe le mihlangano yama-outreach endaweni ezigoqela iMbare le-Epworth ngodaba lwabakhubazekileyo lamalungelo abo ethi kuyajabulisa ukubona ukuba izifundo ze-sign language sezikhona ezikolo.
Sekuguqukile kula izolo, bayafundiswa abantwana. Bakwazi ukuthi bahambe njani lama sign language enza ukuthi kube lokuqakatheka kulokho abakukhulumayo.
USenator Watson Cooper omela abakhubazekileyo edale lesenethe engumgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Federation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe uthi lokhe kusasekuningi okumele kwenziwe ukuphakamisa i-sign language.
Ingwalo zabo zokufunda kasikabi khona ekwaneleyo. Izikolo ezifundisa ngalolu limi sitholakala emadorobheni amakhulu. Kobulawayo kulesikolo sisodwa, eHarare zingaba mbili zintathu. Ngakho ke nxa kuyikuthi wena ungumuntu ongakwanisa ukukhuluma usebhayibhile usevipia falls usemrewa, kutsho ukuthi vela imfundo kawuyifinyeleli. Yes, nxa sikudalela ephalamenti siyatshotshozela ukuthi uhulumente nga ufaka imithetho eqelileyo ezayenza ukuthi mhlange sebhayibhile bridge ngeminyaka ezayo. Ngithi ngeyechurchi ngifice sibili umfundisi wakhona utshumayeza nge-sign language.
Abenhlanganiso ye-Deaf Zimbabwe bathi abakhubazekileyo lokhu bebhekana lobunzima obengezelelweyo ngenxa yomumo womnotho ongamanga kuhle elizweni. Inani labantu abakhubazeke endlebeni okubenza bengenelisi ukuzwa kakuhle lokukhuluma babikwa besedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lamashumi amane 240,000 eZimbabwe. Iningi labo liphila ngemisebenzi yezandla yokuzenzela bethengisa ezitalateni. Umbukiso wanamhlanje wokunanza i-Sign Language Day ungenwe ngamapholisa abogatsha lwezemfundo abekhomishini ebona ngezokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Human Rights Commission labanye. isahluko 6 sesekelo sombuso sikubeka sobala ukuba isign language ngolunye lwendimi ezilijumi lasithupha 16 ezisetshenziswayo ke eZimbabwe emthethweni okugoqela isilungu, isindebele lesishona ngokulingeneyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ngakhohla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagase awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kHz ku shortwave. Ku Live Talk lamhlanje uhlelo ole diaspora forum sikhangela okungaba kuzakhulunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganeni omkhulu owe United Nations General Assembly. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Izizalwane zeZimbabwe ezingamalunga webandla leMDC batshengisele ngomgqibelo edolobheni leNew York phambi kwesikolo senhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ngaphambilini komhlangano omkhulu owe-United Nations General Assembly. Besola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lokonakala kwesimo somnotho lesombusazwe elizweni. Basole njalo ukwehlele uDr. Peter Magombeyi. Senelise ukukhuluma lelinye lamalunga we-MDC, umnumzana Tim Muringai, oyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, obese kutshengiseleni lokhu.
Abantu singakhangela singabona ukuthi lapho ezidlela khona eZimbabwe, abantu sebedubekile, akusela msebenzi, akula manzi, akula magetsi, akula noma i-hope ye-future ukuthi abantu belizwe lakithi bazaphumelela in what way. So inhloso yangkhona ibuthi hayi omongameli abakhona kaThes sebekhathazile izwe lonke lathi sise diaspora sesikhathele.
Babuye bebanengi na abantu kuzotshengisela?
I think ukuba baningi babo bekutshengiselwa ngokuprotesta kwabantu kukhona ngoba I think singakhangela ngokwama-numbers singalahleka. We have to take into consideration ukuthi iAmerica ilizwe langkhona linkulu. So ukuthi ufike eNew York uvele mbene California or Washington State kuyabe kunzima. But ababuyile from the neighboring states, I think bebefika uma 100, 200 for now.
Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uzakhuluma emhlanganeni omkhulu we-United Nations General Assembly.
Thina simelele ukuthi ayenze izinto azikhulumayo ngoba bengena after ukuthatha i-power kuka-2017 bakhuluma ngendaba eziningi bathi bona kwasayinwa into ezasayinwayo ukuthi imisebenzi ibe khona lokuba le-investment eZimbabwe, but ama-billions akhulunywayo lakathesa akula noma one msebenzi ovukileyo.
Abaningi bathi bakhangelele ukuthi uzakhuluma ngodaba lwezijeziso ezethulelwa eZimbabwe, yizo abathi ziphambanisa intuthuko yomnotho kanye lezombusazwe.
Hayi, sithi hayi, lapho kakhuluma iqiniso. Yena ngokwakhe kumele azibone ukuthi yena what has he been doing ukuthi intuthuko yelizwe lihambe phezulu.
Mbiko banike elifuna ukuthi wethulelwe kuye elina njengabantu abasihlezi emazweni abayizizalwane zeZimbabwe.
Thina sithi u-Emmerson Mnangagwa kumele aphongu chia anika abantu abakwanisayo ukuthi ilizwe lethu lihambe phambili. Ngoba okwakathesi baqala besithi bona in 100 days after the coup, iZimbabwe ibizaba lokumangaliswa kwemisebenzi, lama-investors abuyayo, but kathesi sesifike ku-year 2.5, akulayi ngitsho lalutho. Lokho kubotshwa abantu, lokho kuchaywa abantu, lokho kungiyela i-freedom of speech. So izinto angazikhuluma zona ukuthi si-expect anything from him, hayi asingaba sisigambela manga. Okwakathesi sithi hayi umuntu omdala hlala phansi, abantu abakwanisayo labo baqhubeke ngomsebenzi.
Ngodaba lokuthunjwa olukhulumileyo lolo, lina abantu besemazweni libona njani udaba lokuthunjwa kanye lokwalelwa kuka Dr. Peter Magombeyi ukuthi ayekwelatshwa kwele South Africa?
Abantu bezano vele bahlala benjalo from 1980s. Ngakukhangela ama occurrences eGugrahundi to today oka Peter Magombeyi, sithi vele akula into eza lokhu ezatshintsha ma lokhu bekhona ezikhundleni ezithize kathesi.
Nyathelo bani elizalithatha kathesi ngemva kokutshengisela eUnga?
Into esikhona kathesi until yabona ukuthi siqeda ukutshengisela lapha, sokube le-petition ekuthi ukudesignate izanu organization as a terrorist organization, ngoba singabona ukuthi ama-government amaningi alamulela abantu babo in any case ezihluphayo in terms of i-social welfare noma ukuncedisa ukuthi impilo zibe ngcono. Eyethu i-government yeZimbabwe akatheshi abantu abalamanzi. Ngizwe ukuthi eHarare bathe bona 1 week yonke idlulile kungela manzi. Babopha odokotela oncedisa abantu bona laba ababathunjayo. So kathesi thina sithi asiqhubekeni phambili sikhalela amanye amazwe ukuthi abuye azosincedisa ukuthi babone ukuthi umongameli wethu le government yeZimbabwe eranwa yiZanu PF abasincedi lutho. So sicela ukuthi baphume kuhle kungela msindo, then ilizwe lethu lingaba ngcono.
Lo ke bekungumnumzana Tim Moringai, isizalwane seZimbabwe esesihlala khona lapha eMelika. Ngesikhathi isimo somnotho lesombusazwe eZimbabwe sesidale ukuhlupheka lokufuthelana okwesabekayo, omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Andrew Nyathi uselobe ugwalo lwesingisi olethesa inkokheli kahulumende umlando okubangela umonakalo oselizweni okwamanje. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Lolu gwalo lubhalwe ngohlobo lwemibuzo lempendulo zakhona luchaza ukuthi kuyini okonakala eZimbabwe, konakala nini, kusoniwa ngubani, lokuthi kathesi kuyini okufanele kwenziwe ukulungisa lo monakalo. Unyathi uthi sinye isifo esihlanyelwe ngababusi asebebulele ilizwe.
Sesigcwele ukwesaba ababusayo, bayesaba ababushwayo, bayesaba abaphikisayo, bayesaba abacabanga ukuthi yibo ababusayo nabo bayesaba. Wonke umuntu uyesaba, isakhamizi siyesaba, isotsha liyesaba, iphoyisa liyesaba, umuntu othela ipetroli uyesaba, akula muntu ongesabiyo.
Isihloko ezikulolu gwalo zigoqela ilizwe eliziphikayo, ukulwela ukuphila embaleni, ezombusazwe zesisu, inyamazana lamabala ayo lezinye. Lapha-ke uchaza kabanzi ukuthi ngubani owenzani, kutheni, kwasekusithini, abesephinda njalo esipha izimpendulo zaleyo mibuzo.
Thina singabantu singakhona ukulingana, thina singabantu singakhona ukuphilisana, sihlalisane, singaba lenotho enhle eqinileyo ephikisana lamanye amazwe, singaba isizwe esiqinileyo. Konke lokhu kungenzeka uma thina sonke silokuzimisela lesifiso sokwakha isizwe.
Lolu gwalo selomukelwe izikwicamfundo lozulu eZimbabwe Makhaza. Unkosazana Nobuhle Aditi uluchaza njengogwalo lwempendulo.
Sinikeza ama-ideas on what needs to be done to change the situation as Zimbabwe. Actually, sinikeza ihope ngoba abaningi besesikhalele, sesithi akusela into esingayenza nje ukutshintsha isimo saseZimbabwe, but yona liyasigayida on i-approach yethu ukuthi kumele ibe njani.
Ngakwelakhe icele isiphathamandla sebandla lezaphu umnumzana Future Msebele uthi kuhle ukubona ukuthi bakhona abalwela impi yenkululeko abasacabanga njengonyathi.
Ibhuleli into enhle kakhulu ngoba unyathi is giving back to the community. Lokho akisamfundisa khona singuzaphu. Izaphu took a lot of his time and resources investing ubaba unyathi enoka wenzayo so uhle kakhulu
le yinto egcizelelwa unkosazana Vuyane Hlazo
ukuleli kuhle kakhulu ukuthi liphumile abantu kufanele ukuthi balithenge bafunde izinto abangazaziyo lokunye kufanele bakukhangelele lokumele bakwenze beyisizwe saseZimbabwe
uAndrew Nyathi uthwetshulwe yingwe eCholocho ngo-1953 kwathi-ke ngemva ngokuhlukuluzwa lokubotshwa phansi kombuso wamabhunu wayeqeqetshela ezempi waphenduka elizweni ezokulwa phansi kwebutho lezipra okwamanje uNyathi ngumsunguli wesikolo sezombusazwe esezim Academy of Excellence kanti njalo ngunobhala jikelele webandla le-United Democracy Movement uthi akubona elizweni lamhlanje kusenziwa zinkokheli okugoqela ukuncindezelwa kwamalungelo oluntu ukwephulwa kwawo ukuhlukuluzwa kwalabo abafuna ukuveza imibono yabo lemizwa yabo akusikho ngitsho lakancane abakulwelayo
lizathi likhuluma ngenhlupho liphinde likhulume ngokuthi singenzani ukuze siphume kunhlupho lezi so ngibona ngazathi kuyadingeka ukuthi bonke abazibiza abakhokheli babe lendlela yokufinyelela ukubamba ibhukuleli
uthi ke ulethemba lokuthi inkokheli nxa zingathatha isikhathi zibala lolu gwalo lwakhe kunengi okungaguquka elizweni mele Studio 7 Johannesburg le South Africa ngingubenedictine Hlapho
Yintathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelelo yemidlalo yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje kanye lezinye.
Iqembu leLenders lithuthukise amathuba alo okusinda ekugunyulweni esigabeni saphezulu ekupheleni kwemidlalo yalonyaka ngokuchayela kwenze iqembu leBulawayo Chiefs nge-3-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBubblefield Stadium namhla emini. Iqembu leLenders lihlohlelwe nguPrince Dube yena ohlohle igoli elilodwa kanye loTina Shemakanda yena olichayele kabili emambuleni. Limpumela ithe iqembu leLenders lemiklomelo engamachumi amabili lathoba mine mbili njalo selikhuphuke lahlala endaweni yechumi lanye engalaneni yemiklomelo. Limpumela ithe zeka kakhulu ophethe isikhundla sokuba umqeqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu
ade sidlala labo makhelwane ade sidlala labangani bethu besikwazi ukuthi ukuze sinqobe kuyamela sithuthuthekele kakhulu khula amandla wonke ukwenzela ukuthi iBlue Chiefs ekuqineni inqo but hayi ngiyathaba namhlanje abafana abadlalile kakhulu and sikwazi njalo ukuthi abafana beHighlanders silodubo lokudubo lokuhlohla ibe bengahlohla abafana laba sebenza gadalala sifika khona phana kodwa kwehlule ukuthi ibhola lingene but namhlanje hayi ngilokuthaba kakhulu njengomqeqeqeshi ukuthi abafana bami ababili abadlala phambili bakwanisile ukuthi omunye wajikela amabili lo Prince Dube laye waphansi ukujikele elinye singadlala siye phambili every game besihloda hayi ngithola imiklomelo singayithola sisukela lapho esikhona ngoba lapho esime khona hayi akujabulisi
kwelinye icele umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uThulani Sibanda uthi abasoze balahle ithemba ngokufelwa
ya siyakusiya kunanzelela ukuthi kumele siqine kodwa asonto esilahle sithemba hayi ngizokuthi khona njalo silethemba ukuthi khona ke kubonile ukulithana kwabantu kubonile ukungahambi kuhle sizamlungisisa sitsho ukuthi ekulungisiseni silethemba lokuthi kuzasinika impumelelo esiyifisa
bekule midlalo emibili yesigaba se-PSL namhla edolobheni lakoBulawayo njalo emidlalweni obusenkundleni yaseluveve iqembu le-Chicken Inn litshayele i-Rentals nge-4-1 abahlohlele iqembu le-Chicken Inn ngabathi uTichaona Chipunza u-Innocent Mucheneka kanye lo-Brett Amidu yena olitshayele emambuleni kabili iqembu le-Rentals lona lihlohlelwe ngu-1 Mututa limpumela itsho uba iqembu le-Chicken Inn selindize lahlala phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomelo ngama-40 lowodwa okulinani elilingana lalelo eliphethwe liqembu Caps United kodwa ele Chicken Inn lihlezi phezulu ngoba lihlohle amagoli amaningi. Ngimele Studio 7 ngokuBulawayo nguJoseph Njanji.
Bonike isikhathi sethu sesidliwe nguMangoyi othi kethe singakehlukani sikhangele ezinye zenhloko zezindaba ebesilazo kuhlelo lamhlanje. Abantu abanenge baveze ukukhathazeka ngokungananzi isinqumo somthetho ndaba we-High Court sokulaya amapholisa ukungavimbi uDr. Peter Magombeyi ukuya kwele South Africa ukuya kwelatshwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lotholwa lamhlanje u-Oliver Lelisayo, Praxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.